Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokuguquzela udlame lolokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajor Richard Bengwasengsta utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezijiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispamprekini izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwetheswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungelo lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe abawasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoke phansi. Kuyavunyelwa konke lokho, akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajogwe iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma-limitations.
Kona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabodokotela labongi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa lolu daba ikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama push factors ngesilungu kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswa nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe yimithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba okuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutshengiseli ukuthi elakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu. Uhulumende yena uthi lomthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi wakobulawayo umnumzana Tawenga Sangster. Intatheli izindaba yeStudio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli walelibandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sengstar uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela iPublic Violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe eHigh Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya ipetition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethesuswa egami esiya eshikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambwebulawayo High Court lapho kwakulamapolisa ayihlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku incite i public violence loku behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba ecourt kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSengsta wathi kabalala icala.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP obexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespambrekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje.
bengela mvumo. Umnomzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Into angikhona kuzahlukuluza kakhulu ikakhulu abantu kade bephila ngasesibamprekini, ibe kuncedisa kakhulu reduce udubo ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ama-wardrobe lakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu bekusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect abanye kade berenta ezindlini zasempophoma lemachobana so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali sebetshelwe ngamasofa ibusiness yabo isifile kuza kuba lohlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi ikhathesi siyabe sesihlise sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-sanitary shops amaningi akobulawayo laphandle amaningi ebevele supplywa yimpophoma outspan. Akulahlekelwa ngabona bodwa ngitho lama shops kuthi ukuthi kuza kuba lobunzima kuyaqalisa ukukhwela izinto uzothola ukuthi amasofa angkhona yabe sedura ama wardrobes angkhona yabe sedura ubulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye sikhala ndawonye laba bantu abafowethu abangabe belahlekelwe sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha njalo kunye kwangikhona I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile ngoba laphana le congestion ibisinengi kakhulu kudingeka ukuthi bathole indawo ema factory ngoba khona khona ngakade kule spacing enxa engaka kutshanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa njalo abantu bezuze mhlawumbe singathi ukuphathiswa
khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala ukuthi sibe le meeting le city council njengobana bebevele besebenza bese kuma premises e council ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphala phakathi kulama payments afunakalayo kufanele icouncil iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile. So we'll engage icouncil. I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday. So ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela kutsho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane. Then at the same time thina njengoba bengike ngakhuluma ngendlela yokompayila the number of people abasebenzela ngikhona ngale ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole istart ngoba kwakhathi esigaba sela start njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali igephu ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhatshanga ngoba abantu bebeziqhatshile bebesebenza njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding babafunde ukwenzela ukuthi bethole istart beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise ngoba bekusekuba le expansion lapha kade sekungenwa khona abanye sebengena besehlela ngasepaki ngale ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yini some were so violent ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona bebuza ukuthi uvele ungubani yena.
Lo ke ngumnumzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma lemachobana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimoto ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu, enye yamabhasi yacina ichayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Newshawk liludaba lokuthi i-commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama-district codes ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, salibonani Studio 7. Salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabezizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakazo muhle. Siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njengoba siku 2023 nje sibhekane nomqansi omkhulu kakhulu, oda sizameni kuzenzela utshentsho lwethu. Sivote le iMRP ungazibona uyindebele nje usafaka u3+C usafaka uzana ngoyi problem ngoyi dibe kudleni kwamandebele, kodwa isifani ngoba lawe siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyalicela mandebele amahle, nivotele iMRP nonke, sibe namakansela ethu kobulawayo, sibe namameyors, sikhona ukuvuselela isizwe sikamthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ebuye plump ngokuhlala ngisedibha slot. Ambonge, ngajabula kakhulu lo mlayezo uma ungafika konke lamandebele. Hayi traka siyayibona lapha nithwele amathimba from Jolojo Duma Chonaland.
Studio 7, siyanibingelela. Obingelelayo umshayeli wezindlovu wakondolwane ePlantry. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo, ikakhulukazi bakamthokazi. Yebo, ngithi abaqinisa idolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga asizameni ukumfundisa, ongabonanga asizameni ukumvula amehlo abone, ngoba vele i-case le ekhulunywa ngayo manje ekamakhuphe kusethisisi sisi ibhlungu kakhulu, kodwa ke ingiyokugcina, kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngisilunga ukuthiwa is looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azayendawo kulabana abantu. Naye lo mfana omncane othandwa kakhulu, ukuthi umfana omncane kangeni uyayazi i-grand plan, uyakwazi nje ukuthi kuwuhlelelwa kubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha, bazosiqoqobala. Ukwazi kahle lokho ukuthi vele inhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobale. Ngiyabonga Studio 7,
vuka njani lonke khona ngapho. Hayi, thina siyavuka right ya. Kanti u-City Council uqala wayelamaphoyisa akhe ayegijimisa abantu abadayisayo, kanti kathi sithe siyehlulwa kwenu. Njalo abantu laba engizwe likhuluma laba awulamuntu wakobulawayo lapho, abantu bonke abavela emashonaleni, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi, vulani amehlo. Abantu laba bazolingcolisa ithawuni yena, idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile, thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele, ligcina lonke lingaselamakhaya khonapho. Baduduleni abantu labo, bebuyele kibo, beyidayisa kibo, lani lithole indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi libe smart. Hhayi, lokho kuyikho khona. Ngifikile ekhaya sibili, hhayi, ngangcono ngiyophelela e-reserve kule thawuni. Ithawuni yanuka, akuseyithawuni esiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Noma lesithi umfana omncane, umfana omncane waletha ukambarami. Ukambarami umhlobo bani? Kajakulo bangaba ngamakhansila wesindebele noma besikhalangene noma besitongene. Lowo lesithi umfana omncane, umfana omncane wokwenzani? Vulana amehlo mandebele. Kajakulayo umuntu owakithi okhona ukubusa, abakhona ukubusa ngabe emashona lendu kuphela. Vulana amehlo mandebele, vulana amehlo sibili, lwavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lithongololo ukuthi alibone ukuthi sizwa amafili class nazaba izikorobho zabanye abantu o second class every time hlala indebele lise abantu eminye imhlobo engama second class hayi vuka mthwakazi vuka bazani komthwakazi
studio 7 njani izo lezi bagu yashwele ukuthi ungaqala lapha kwabona ilizwe eli le 90% ububi kuphela ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini amboni kulento enhle mina azothi ungakhangela amasocha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona ngifo ngomnawo lwamamister zakhe labantu bezano badla nje ngobubi khona mangafaka example ungafika eborder that ufike uyathola kulama group ayi-7 8-9-10 bebuya kuwe 1 by 1 ebuya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kholapho yabe kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi mina ngikwese-head ufuna imali lama eceleni lo chaya la ephakathi ama-passport layo ufuna imali izimra ifuna imali amasoshi umaphi maphandle afuna imali amapholisa afuna imali yazi uyazisola nje ukuthi usiyafuna ekhafi kungala even same ma uphikisa uyathathela izinto zakho mase hayi vele laphana mina ezimbabwe bakithi sithwele nzima so bona vele ngeke phuma amaphosa phela ungathi wahlupheka ahlupheki ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle kabahlupheki nix wawuthi bayahlawula ekhona abantu bahlupheka bayashutha labantu balezindlu zoku izinto into ezobehlupheka babona nje begqoke iyunifomu yane ezimbabwe ebhangukile ukuthi bahlupheka bahlupheki labantu bayashutha lapho sasiwabona belokhu befikela uhulumeni wabo hhayi kodwa washo umagalamafo wathi bona hhayi izinto zabo zizabalandela lami ngikhona kuzabalandela straight siyabonga
ye hayi siyabonga studio 7 ngelisipha khona nendaba ezinhle kangaka kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemaketi ngalaba kishwa ikhansila hayi kabaphuma nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzile arali khona lobushapha babo ngoba kambona ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha bese bevala ubushapha babo ngezana kodwa bezazi mhlophe futhi lokuthi asibo bezana kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ibaphayo ayibanike arali khona le ndawo yobushapha nothi lapha ngobulawayo so mina ngithi kabaphume labana bantu kansila izimsebenzi wabo bekwenza ubuchaphe eHarare khonale Harare bekwenza ubuchapha noti lapho kobulawayo
basakazi bethu abahle be-studio 7 lathi esilalela i-studio 7 asibongeni ukuvuswa yinkosi isiphile ayisigcinile sinesicelo mani senyuzi zethu lezana ezekuseni ezile mbono yethu siyazicela lingazimisi leziyana izwe ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekuchayeni intambo but lezana ezekuseni zingasicatshela imboni yethu sizayiveza nini sesilamanye amacebo singuthi sicebisa nini ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so but nxa singasekho leziyana indaba zekusendezane lisithumela zona ukuthi lizwe imboni yethu sokuyingozi emangalisayo nje walibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyatshaywa vele sokufanele siziyenzele nje sicebisana sikhatshana khona lekhonale kungcono ukuzwa ukucebisa ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibu uthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isicela lisivezele zani indaba lezane ezekuseni nxa kungela sizathu esenze sasicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sesigijimele emjahweni okusesiye kuwineni bese sicela nje kukhululeka into yonke abantu bekhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingqabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono benzama ukuthi ke ngicebisa abantu bakithi lapha emathebeleleni laba afuna uhamba le-MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhalwe kathesi abantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic bayakwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngodumo lokuthi asibo bezimbabwe asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le illegally izamthathela ukuthi ngumuntu waseZimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba basegoli maybe basegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in Zimbabwe ngibona ingathi i-patriotic bill le izakwenza enye inyonkanyonke esabekayo abantu bazathathelwa i-citizenship izithupha bazathathelwa
kuvelwa kuthiwe wena andute also weZimbabwe ngwakomthwakazi go to that nation oyithi imthwakazi wena it's very delicate legally delicate indaba yakho ukuthi uthi wena angiso weZimbabwe ngapha obamba isithupha seZimbabwe I think uzakhosta abantu abaningi kono citizenship laba bantu bempumalanga laba ngiyababona indlela abafuna kwenza ngayo bafuna ukuthi becine besithi wena andute also weZimbabwe visa kamaphepha wonke eZimbabwe mayisithupha sakho siyabhalwa citizen of what njoba thina sibhalwe Zimbabwean citizen abantu abakunanzelele kono citizenship izahamba
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, usomlomo wedalele the house umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama Republicans kukomidi ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomidi ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owamademocrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lamaRepublicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu
akula kubambana kubandla lama Republican and I think abantu abanengi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le insurrection ngozibandlela 6/20/21 lapho abalandeli baka Trump abazama ukuthumba ngayo i-house bezama ukustopa i-certification ka-Biden ukuthi ku-count amavoti amenza ukuthi abe ngu-president so ngokubona kwami ama-Republican ngona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-house. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-controle i-house ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi a-ridiculous ngoba enye yakhona i-demanding yokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uspeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye so I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record
ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ocine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama Republicans umnumzana Trump
uTrump siyazi ukubana ibandla lama Republican kulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abanengi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama Republican la esiwabonayo khona manje so I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulume lalabo abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amaningi especially ku Senate abafana labo maConnell bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa Trump okudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe push ama policies abo abafuna ukubona esenzeka
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia Isikhathi kasavume kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo
inhlanganiso ezimela izisebenzi lokho ezihlokoma phezu komthetho omutsha oyinqabela izisebenzi zogatsha lwempila kahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ibandla le-MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha ukungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.